usodolobhu David Coulthard ngumuntu osekhulile usengumuntu omdala uselezinto zakhe gakhangelelanga ukuthi azocutha ezakhamizini nxa esengumeya ngakho ke yikho abantu babevele befisa ukuthi kungene umuntu oyisakhamuzi umuntu olezinto zakhe ongasoza landa ukuthi azovula umlomo adle edlela izakhamizi ezizama ukuthi zakhe ngakho umbono wakhe ngumbono owemukelekayo sibile ezakhamizini ukuthi ama-priorities akhe kumbe lokho okuqakathekileyo uthi akunanzele masinyane kwenzele ukuthi idolobho lakobulawayo lithuthuke abantu bakobulawayo ke bakhanya bemtshayela ihlombe ngombiko wakhe lowo udavid Coulthard ngumuntu owazakalayo ngesikhathi engusenator njalo enguminista ngumuntu osebenze kakhulu kugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary wachiya isigaba lesena sithuthukile kakhulu ngakho ke yikho abantu belethembe lingako nxa kusiza ekuthini uzaphatha idolobho lakobulawayo kukhangelelweke ukuthi uzaletha izinhlelo kumbuza tshengisa ngobukhokheli bakhe ukuthi idolobho lakobulawayo lilenjongo yokuthuthuka lesiya phambili njengoba bamuzwa abantu bekhulume sitsho ukuthi uzacubungulisisa ngezinye izikontraki ezabakhona ezenza ukuthi kanti kungani zingaphutshi ngakho-ke amazwi lawo abantu bayemukela kakhulu
yiziphi izinto ezidinga ukulungisiswa kobulawayo elifuna njengezakhamizi ziqakathekiswe ngubaba uColtard lo masipala wakhe
zinengi-ke izinto ezingahambi kuhle kobulawayo okwakuqala yisiphithiphithi sabantu abathengisayo edolobheni lakobulawayo enzikini yedolobho lakobulawayo okubangelwa yukuthi ikhampani yeterracota eyayithe izalungisa igodini lanamhlanje ngemva kweminyaka eminingi lokhu engingaphutshi so udubo lwakuqala kungapheli kwegodini project yona liyana osokusenza ukuthi abantu abathengisayo bagcwale bathi chithisake idolobho lonke ludubo lwakuqala lolo olwesibili yikungabikhona kwamanzi eneleyo edolobheni lakobulawayo ngakho-ke abantu bakhangela ukuthi mhlawumbe ikhansili le yentshengenileyo izazama ukuthi ilungisise udubo lokuswelakala kwamanzi ngoba siyakwazi ukuthi kuvalwe kuvula amanzi esingathi i-water shedding kwenziwa ngabantu abayibo abasebenzela ikhansili singaza ke sitsho ukuthi kwenziwa ngohulumende ngoba leyo i-decision beyipolicy evela ku-local authority udubo lwesithathu ke abantu abahlangana lalo ludubo lokuthi ama-bills abo besingathi amaphepha la atshengisa indleko abantu okwamele bayibhadale sokulesikhathi eside abantu becomplaina ngokuthi kayiqedakali ufica ukuthi umuntu uthola inkalakatha yemali ade azama ukucabangisisa ukuthi kambe ngabe ivele ngaphi adinga swele so esingathi khona i-shambolic billing system ukuthi sikhanyela ukuthi balulungisise udubo olunjalo ngoba ngolunye lwezindubo ezimqoka kobulawayo kube sokusiba-ke lo dubo lokuthi abantu bayathenga izitanda bagcine-ke kuhlala iminyaka eminingi bengazitholanga lezo zitanda imizekeliso yakhona ihlala ikhulunywa khona lapha emsakazweni ukuthi iwapha amalokitshi lawo konke khona okokukhanela ukuthi kulungisiswe